sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-26 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa.
Ukukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Africa kukhanya bawatsha indiva okungawukuthi abawathathisisi serious.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo ele-CCC lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Nxa sesikhuluma ngedolobha lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of King.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafabaya kubandla le-ZANU-PF.
Uma sesibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoyina iZANU, kubuhlungu kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa, njalo ugqitshwa mhla ziku-28 kuyona le inyanga. Uhulumende uthi uMnangagwa uzalobelana izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zaseRussia, njalo uthi umhlangano lo uzakupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia-Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abakhokheli bamazwe ase-Afrika bazahlangana lomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin bekhulumisana ngokuchiyeneyo ukugoqela ubudlelwano kwezenotho kanye lomvikela. Indikimba yalomhlangano ithi for peace, security and development. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Difa waJabi Pangodube ukuthi ubona njani uMnangagwa ephenduka lokubambekayo yini kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe laseRussia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe aseAfrika, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana, noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ukuthi ayiBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lalikhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obudli leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS, ukwenzela ukuthi la nxa zingasitebhela za izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS, la mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi eleRussia liphakathi kokuhlasela eleUkraine. Kungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula, kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamulankunzi lokuqeda impi le phakathi kweRussia leUkraine ukuthi isithethe isibanga singakanani, njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe aseAfrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekuthenini ukuthi baqede baqede le impi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace, kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanywa ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiyakhola ngale, kufanele ukuthi ngabe izikhala zosebazizwa ukuthi abantu beAfrika bafuna ipeace yeqiniso, abantu beAfrika bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle ikakhulukazi phakathi kweUkraine leRussia. Ukuthi ngabe ukuthi lomnumzana uMnangagwa la nxa ukuthi ulobudlelwano obuhle lomnumzana uPutin befanele ukuthi la afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole idialogue enge yenza ukuthi impi le ekhona phakathi kweUkraine leRussia iphele. Nxa ukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqinisa ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele lendaba zepeace, kodwa ke nxa kungazange kwabe lemphumela efana lena leyo kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje ayikho into kade ihanjelwa.
Alo ke ngumnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa icingweni loNtu ngameli inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambel matuta siyo vota.
Asambel matuta siyo vota. Si vote lenkulu.
Asambel matuta siyo vota.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansila kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC uthi kadibananga lodlakela lanxa amanye amaphepha amalunga abo ama-posters ayake adatshulwe lapha lalaphaya. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ubevele esebenza ndawonye lomphakathi enketha waze wakhethwa ngabantu balesi sigaba ukuthi abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu ukansela umzamo onguye obekuli wade bengiyo isese ngwa 25 awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobha lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Konoko kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabili umuntu okuza obuya azokuba ngukansila wobulawa, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukansila, ngilolwazi oluthile ngilalo ku projects planning and management. Kati futhi ngenza i-construction technology ukulungiswa kwemigwaqo konke okuthile kunengi ulwazi enlalo.
Lo ke ngumnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela ka ward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo mnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela ka ward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama problems ePhumula South ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhona apha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njoba ingalathara. Ithi simangaza ngikhona inhlabathi yangikhona le ithathwa kithi khona ePhumula South. But imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukansila, ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lekansila. Sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imota zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathe imigwaqo yangkhona. Then sese sibuya ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacala ezigabeni la, nothi kancane, bayantshontsha, bayenza izidakamizwa, ungabafana lokhu akuthola kuhlezi emabhrithini kusenza izidakamizwa bakithi. And kuluhlupho. Indaba ye-transport ngiyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini. Sibe gadela emagcekeni. Kam ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babesegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzelwa khathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu. Kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Right sibe sesibuya futhi kwindaba yokuthatha kwezibi. Ukhansel wayelezi moto ezazithatha izibi ezindlini la. Khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo yizimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo umqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yikho ngiyabatshela abantu be-ward 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususesikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ubukazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi, lokhu kungasolve kwaba usolveki, umpumu rifeye, ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansile okhona ozisolvayo, hayi. Konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje, endayini enje, kulusizo konkani emuntwini. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka 23, libona ukuthi ngizalenzelani.
Lo ke ngumnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela kuwa 27 kobulawayo ekubandla le Freedom Alliance obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. iStudio 7 isanda xoxa lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lezanu PF njalo emela elupane East edalele eParliamente yena othi bakhankasa ngokuthula labanye babo beCCC njalo akuladlakela isigabeni sakhe. Siyanxusa bonke abancintisa kukhetho nxa befuna ukuthi batshele uZulu ngemikhankaso yabo. Lingasithumela inombolo, lingasithumela imilayezo kunombolo zethu +12024650318. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafa baya kubandla leZANU-PF. Kusukela iviki edluleyo kulamalunga aleli bandla akukomiti emgqoka ye-National Executive aqeqebuke aya kubandla leZANU-PF. Asenelisanga ukuxoxa lo Monzora, kodwa uke watshela iStudio 7 kumalanga asanda kwedlula ukuthi okwenzakalayo ikuzihlubula kwebandla lakhe kusuka amalunga angayisiwo oqotho kusale azakusa ibandla phezulu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Denmore ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
kodwa kubuhlungu ukuthi ngoba bachiya umhlangano abanye ade bewuthanda abawusebenzelayo iminyaka eminingi. Masisiya kubo Witness Dube, okokuqala uWitness Dube akazange avotelwe okusemthethweni webandla le-MDC ukuthi even abe isikhulumeli somhlangano. So lezi yizinto ezenziwa nguDouglas Monzola yedwa ngoba akazange afuna ukulandela umthetho MDC ukuthi ama leaders aku standing committee akhethwa kanjani. Yilo udaba esilwisa laye even khona manje enkantolo zaseZimbabwe ukuthi kumele akhitshwe esihlalweni sokuba umngane meli kwe MDC ngoba akekho umuntu wamkhethayo Douglas Monzola abe inkokheli yethu, and labo bonke nje igeng yabo Witness Dube labanye abaku standing committee abazange bavotelwe. So really aba represent i membership ye MDC ngabantu abaphumbukufako. Okunye ukukhathaza kakhulu ukuthi abantu aba basuka ku MDC bese join izano, lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba for 23 years MDC existence yayo bekuyukuthi ilwisane lezano ukuthi itshintshe impilo zabantu eZimbabwe. Mase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebe join izano, kubuhlungu kakhulu lokho, but siyazi ukuthi problem i leadership eka Douglas Monzola.
Sizwe abanye besethesa umnumzana Monzola icala lokuthi wazibhadalela yedwa imali yokuncintisa wala ukuthi abhadalele ama MPs. Abanye bathi so isiqoqoqela sendaba isibangela ukuthi basuke kubandla. Uthini wena ngalokho?
Well, udaba lokutshontshwa kwezimali zomhlangano nguDouglas Monzola yinto esayikhuluma kudala thina kusukela ngesikhathi kuyiwa ku-Extraordinary Congress izimali zanyamalala. UDouglas Monzola waphika wathina izimali zathathwa nguMashakada, but uMashakada wakhona sambone pronyotwa esiba ngusekretari laye futhi engazange avotelwe ngabantu. So into zikaDoug vele from ekuqaleni bekuyizinto zobumenemene. Ungene lapho nje ukuthi azinothise yena ngokuthatha imali yegranti inikezwa i-government political funding act. Wayithatha le mali wayisebenzisa for yena himself lo mndeni wakhe, kazange anake ukubana akhe umhlangano wethu. Ngikho sibona umhlangano wethu ukulelo zinga elikulo khona manje. So akungimangalisi mina ukuthi imali bezingekho, ngoba angiboni uDoug ukuthi vele bezimisele ukuthi yena angabhadalela amanye ama-MP. According to yena uzibona kunguye yedwa oqakathekileyo. Angazi ukuthi God forbid ma kuthiwa owinile ukuba ngumongameli ukuthi uzolibusa lobani lelo lizwe, ngoba siwa-destroy umhlangano we-MDC. And okunye futhi engikubonayo, ngathola ukuthi vele bebengekho even abantu abafuna ukukontesta njengama-MP ngoba besesaba ukuthi bazothola ama-zero. So mhlawumbe futhi ungathola ukuthi udaba lwemali lolu just nje i-cover up ngoba eswele abantu abafuna ukuthi bakonteste ngaphansi kwakhe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MDCT. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi oyisiphathamandla sogatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara umnumzana Frank Chitukutuku lomkakhe uNyasha bathathelwe indlu lezimota ezimbalwa ngoba becatshangelwa ukuthi bazithenga ngemali yenkohlakalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC lilandule imbiko ethulwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Kindness Baradza eyokuthi leli bandla kalifuni ithuba lokusakaza emsakazweni we-ZBC kungelambadalo. Okwamanje sengidedela emuva lichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Yeah, Studio 7 ndifuka njani basazibetha bahle. Yeah, hayi. Yiko konoke sihlala sikhuluma ngakho basakazi bethu abe Studio 7 lamazimbabwe zonke ukuthi sisahlutshwa ngabahola abaholela ukuhola nabantu abanjengabo babuitness Dube abaholela ukukapula makungasakapuleki badlula bela ukukapuleka khona always they think about izisu zabo not umphakathi umuntu oabhilivela entweni ezazikhulunywa ngobabuitness Dube namhlanje usele ehlathini yena usegijimele wathi choko kuzanupf yibo laba abahola abaholela ukuhola okudingeka khona ukuthi siwumphakathi siyizakhamizi singamazimbabweans sibaqaphele abaholi abaholela ukuhola ngiyabonga
studio 7 studio 7 litshona njani badala ayithina siyatshona siyatshona sibili into emangalisa lapha ukukhuthaza kwakhe yena lo mnangagwa kuyamangalisa ukuthi ukhuthazane kulothi ngavele uyazithulela ngoba abantu abahlukumeza abantu ngabantu bezayo namapholisa akhe sawuba uhulumende wakhe mina vele ngibona uncedo lakhe ngolwandle utshona ekhuluma evula umlomo wakhe ngibonani vele udlalisa isikhathi sakhe because ngoba lokho konke lokhu udlame luvela kuye kuhlukumeze nabantu nguye uyakuthabela njalo uyakujabulela uhulumende angeza kayehlule ngumthetho ukuthi abeke umthetho usebenze but into enanzelela abantu bezani babatshaya abantu babenza udlakela amaphosa ahambe ndayishaya abantu senza udlakela ethunywe yiwo umbuso wakhe nomnangakho ukuthi ukhuthazana ngikwazi ngabe uyavele uyazithulela ngakhuthazi bani ngoba into ayenza le ingcolile ayibukeki vele angathi umuntu omdala onjani ungabumbeka ngaso njengohulumende wakithi into ayenza iyayangisa kakhulu iyangisa ukuyangisa sibili ngaye umuntu omdala oziduka abakho ngayayekela lokho akutshoyo lokho amaphosa nabantu okugcina umthetho bantu abagcina umthetho kakhulu bayathunywa enzani so bayenze labo ethabisa uhulumende wabo kungelabuntu ebantwini hayi lokhu ukwethusela kwabantu babazavota zezana kula sikuthi kumbe sizekele kuvele siyavota kunjalo besethusela singandaba labo thina lokho sesiyathusela kudala imingaki iminyaka lokho sisethuselwa yizanu p f ngiyabonga ukhuluma ngosibana ngole butswana
mina vela ngidinga ukukhuluma into eziningi mina futhi ukukhulumela abantu bezanupf izanupf vele kutshona kuthiwani njengoba behlukuluza abantu kangaka yena upresident wakhona ebantwini ngapho ukukhuluma into engayisiyo athi kona ucela ukuthi ukhetho lolube lokuthula kodwa ngale bhoda ngale futhi irobha abantu ebatshela ukuthi abatshaya abantu bama-opposition party so into ekhona ukuthi vele yena umna kakho akalaqiniso into azikhuluma vele idoti yodwa
ngithola njani basakazi nani balaleli bestudio 7 ngufelip qinisa lo okhulumayo aye bayasho mpela ukuthi uyabona ipolitiki dirty game. Ipolitiki ngempela is a dirty game. Ngendaba eyenziwe ngulo ubaba lo suke ku-MDC waya kuzanu. Ngempela okusho ukuthi ngempela lapho okumsuse ku-MDC waya kuzanu iphango noma yini. Ngendaba zokuthini izanu bekayikhuluma kabi lo baba. Bekayikhuluma eyichothoza ebeka lokhu nalokhuya okuthandayo. Okusho ukuthi lokho bekakukhuluma kungayisikuthi kuphuma emkondweni wakhe noma uphuma kwabanye noma ufidiwe nje ufunziwe ukuthi ethi yena izanu inje manje la oyekhona uyofika yena elungisani phezu kwalokhu yakuthi izanu beyivele ingcolile naye eyibona ingcolile kodwa ungathi ingulube iphuma odakeni impela uyigeze ibuyele futhi edakeni akaboni ukuthi yena lokho okwenzile lokho lo uDube wakhona lokuthi kuyefana nje lokuthi ingulube ephume kwesinye kolunye udaka yakwelunye udaka ngempela noma iMDC vele beyingxenye yesanu vele ngoba iMDC nezanu nje kwangathi nje vele zihambisana ndawonye kwangathi nje zimbila zantabanye kwangathi lokho ezikwenza ndawonye yikho esuke nje we-transfer nje just ukuthi hambe esebenzela wena kwi-department ethile suka kule department uye kweyinye ngoba lokho kwenzile lo baba akibona ukuthi nje kuyinto ephumelelayo kuye kuyinto esemkhondweni wakhe
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani okhulumayo ngu-Jamoy sithini into esingasayaziyo ukuthi kathi abantu be-ZANU-PF balamandla yini or just amaphoyisa yiwavumela ukuthi batshaye abanye abamaphathi bengababisele ingathi la kuyodingeka ukuthi ma umuntu ekutshaya la uzibiselele kwenzele ukuthi kukhanye ukuthi kuhamba njani ngoba ma bezenzela umathanda ngilanda masokuthwa abezanpf abezanpf bavalandula
eh sanibona ku-studio 7 igama lami ngumozi khona nkomo mphumela ipani ngumozi khona nkomo mphumela ipani ngibingelela amalupani wonke ngithi phambili emarapi phambili emarapi phambili emarapi phambili emarapi phambili ngokubambana kumthwakazi sithi siyaziphuma thina sifuna ukuzimela sodwa sithi yonke ngokwenza okuhlakaniphileyo yonke selingenza kufanane njengabantwana bomuntu owani singabangisani umhlaba njengabantwana bezithembo hhayi siyacelisa sibili esikolo laphana ekhathana lapho engifunde khona kulo godi ngiyambingelela laphana ekhaya laphana ekajana ematheteni laphana mbingelela ekhaya laphana kokhulu ifemili yonke eyakonkomo kobathethi ngibingelela ube kuthemba nkomo laphana onguye ubaba kagodi ngiyebingelela laphana ekhatshana kuzo zonke ezifundileyo abafundele laphana ekhatshana ngithi konke zihlobo labangani liyaphila kuhle yini ngokuzamazama siphethwe yinkosi sengathi konke izingaleli babendifake lapha ele audio sengathi ndingakhwela balizwe bonke abalizwe abaphila emhlabeni ngiyabonga ngiyabonga uba mude
balaleli bethu kulenye into engiyizwile enzama ukuthi ngiyigcizelele futhi abantu abadala kakhulu abasebekhulile kulamanga amanye akhulunywa ngabanye abakhampenayo amanye amaphathi athize ephosa abathi nxa behamba bekhampena bethi bona ungavotela ibandlu elifunayo kulamakhamera kule khamera kwabanye bekukhangele kwathi kwathi akula khamera kulalutho akulalutho vota nje lapho ofuna khona uzivotele intando yakho ugoqe nje kuhle kuhle uyefaka ubalot box akula khamera ndicebisa ukuthi akula khamera vele kulamahungahunga asezwakala ebantwini kuthiwa abanye batshela ukuthi ungavotela i-CCC mhlana kudlula ukhetho zabona ungavotela loba yiliphi ibandla lama-opposition mhlana kudlula ukhetho zabona kula nto ezabona ayikho kula khamera abantu benkosi cela ukuthi incedise ukuthi akula khamera thina abantu abadayela ethuka masinyane singethuswa ngumdumo wezulu esingalibone ukuthi lithwele ngapha amayezi
salibonani ma-studio 7 siyabonga imisebenzi wenzayo ngokuhle okunjalo sizimnandi inyozi esilisithumezela zona sonke isikhathi ngemihla lokuphila lokunangokusakwamalanga siyabingelela laphana lupani siyabingelela laphana lupani esigabeni sekajana ekhatshana sikhulu laphana lapha emfunde khona bingelela ngokuhle kakhulu ukubana abantwana baqhubekele kakhulu ngemfundo eziphezulu bafunde babe lolwazi babe lamadigrini amahle abantwana abangabethu nogodi nkomo laphana uyafunda laphana ufunda kule sena sikolo khonaphana kube bonke abemuli yakonkomo siyababingelela laphana sithi fundani kuhle liziphathe kuhle bantwana bokuphila bantwana baphakade lasemdenini sibingelela umdeni wakonkomo wonke sithi lingabe liphilile kuhle kanjani kanjalo konkomo sithola konkomo kobathethi ekuvoteni votelani mthwakazi MRP yesiyifuna phambili sizigqugquzele thina abantwana bemthwakazi umthwakazi siwufuna ndawonye umthwakazi kunikwini lonke nabaselupani sicela umthwakazi uqhubekele phambili kungabi lobubi senza kube kuhle lathi sibe le nkokheli yethu esimelayo sibe lezinto zethu esiziqoqa zibe ndawonye niyabonga uba mude sengathi zingaleli zingaya phezulu e-odio
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu nxa lifuna silithumele ama audio program yonke lingasithumela ke i text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika oyengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokhe ekhokhela azancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans kutsho uphenyo olusanda kwethulwa. UTrump ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50.4% elandelwa ngumnumzana Ron DeSantis yena olandela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amabili laye i-21% bese kusiza owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence yena olemiklomelo edlula kancane isikhombisa i-7.2%. Okwamanje ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa. amalunga amabandla ehlukeneyo athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.